uhlelo lokubhalisa lokuncedisa abantu ukuthi barejiste njengamavota luhlelo esibenzayo izigaba amaprovinsi wonke eZimbabwe. Uhlelo lolu lubuyela emuva koBulawayo ngezinye izizathu zokuthi bekungasebenzeki ngenxa yengxabangxoza leyenziwa yilabo abasebenza bezami ukudestabiliza i-MDC Alliance. Kodwa hhayi, sesingena iprovinsi libhayisa inkokhelo yeprovinsi lisingenangena ama-district wonke besenza ibhothi bekhangela ukuthi ngoba nihamba abalotu bengakabhalisa ngabancedisa njani ukuthi bayebhalisa ngabafundisa njani ukuthi bakhangele ba-check-e ku-voters roll ukuthi bakhona yini njengoba ukuthi kathesingaku-website ezekileyo yenelisa ukuthi uuzela kungenani konke khonokho kufundiswana kanjalo. Yikho-ke kulivili i-leadership inkokhelo yeprovinsi yaboBulawayo angithi ukuthi ngike bakhuthaza lami siye qophi ukuthi kuqakatheke kangaka ukuthi kangakanani ukuthi kurejistre kuba nama-voters. Yikho-ke ngisemakhokhoba kulivili sizabe silokhe sibhoda ama-district wonke sikhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayebe estali fundiswa njalo ukuthi ukuqakatheka kurejista befundiswa njalo ukuthi kurejistwa ngaphi njani kumele uthwale amaphepha njani ukuthi uyerejista. Yilo uhlelo lolu-ke esilwenzayo emaprovinsi wonke ngoba mina ngihlala koBulawayo bengincedisana ngenkokheli yeprovinsi koBulawayo ukuthi benze uhlelo lolu.
Lamukelwa njani lapho elifike khona? Sikhuluma nje emakhokhoba abantu bebekwazi ngempela ukuthi sokuvulelwe ukuthi bengabhalisela ukuvota njalo bekhanya bezimisele ukuthi benze njalo.
Bemukelwe sibili lapha bebengena khona kakuhle ngomusa abahamba befundisa bezazwa. Kodwa-ke loba beyabe bekhuluma ngendawo yokurejista abantu abaningi babe sebevusa indaba ezikhona ezibahluphayo ngohlupho olukhona ezweni indlala konke khonokho kuntshintsha kuntshintshana nalokhu zene-foreign currency lawa kuntshintshe lapha intengo zihlelile kumbe uthenga ngamabhondi uthenga ngama-US dollar abantu kanti manje kuzbathelani ukuthi kube kulokhe kusenziwa konke khonokho kwenza abantu behlupheke kangaka babe nabayanga. So sebenotesa hhayi khonokho kuqakathekile konke khonokho kuhlupheka kodwa kuphedwa yikuthi abantu barejiste bayevota ngoba nxasi belungela lokuvota ubelungelo lokuthi ungenise uhulumende ozalungisa ubuli konke khonokho okukhona ezweni.